Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Ntulikazi 2017 ngo Chris Dande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
isusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka professor Moyo ikuthi uprofessor muzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Inkokheli yebutho iqhubeka ilwisana lomphakintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo empini yokubanga isikhundla sikamongameli Mgabe.
Isizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimpapho zejikeni. Akulasizathu sokuthi phela khona yena yeke lilizwe lakhe lisisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Robert Mugabe udlulisele phambili umkhankaso welupane ngoba eseye kwele Singapore ngesiphangiphangi ukuya kwelatshwa.
UZulu weZimbabwe utshayela ihlombe iqembu lama-Warriors ngokuthatha inkezo ye-COSAFA Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkokheli yebutho iqhubeke ngokulwisana lomphakintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngempela viki empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe phakathi kweqembu elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa leqembu le-G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umkokheli wamabutho alwa esemoyeni u-Marshal Perez Shiri uchotoze umoyo embikweni wethu le kumaphephandaba kahulumende ngempela viki esithi umoyo ungumuntu omubi njalo owabaleka empini. Umkokheli wengatsha zonke zamabutho uGeneral Constantine Chiwenga laye wethule amazwi afanayo ngeviki edluleyo lapho etusele khona umoyo esithi kabasoze bamvumele ediliza ibandla lezanu PF. Yena umoyo wethu le amazwi yakhe izolo esithi uShiri kazithulele nje athi zwi. Uphinde wathi uChiwenga kumele atshele abantu ukuthi wabhalelwa ngubani izivivinyo zakhe ze-PhD. Ngezinye indlela lapha umoyo uthi uChiwenga wathola iPhD le eUniversity of KwaZulu-Natal kwele South Africa ngokuqilibezela. Ukudlephana phakathi kukamoyo lenkokheli yebutho lokhu sokuthiye abantu abaningi besola kakhulu ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Omunye wabo yincwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzima Gonya.
Esintwini eyomdena ingenwa kodwa ke kusho ukuthi abantu beke becocisane nje ngempi yomdeni umdeni ongaso wethu umdeni wezano okusobala nxa ukulandelisiswa kuyinto kwabo kuzwakala ngani isisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka professor Moyo lezinye iziqiwi zezano lezi ikuthi uprofessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Ubona izala nkomoni po ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlawumbe kakusoze kugcine kuhle kwinto lokhu njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubutho ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhathi.
Hayi, khona sibili ukwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani La umoyo uyasabela angikhole ukuthi umuntu elingamphatha nje mashayana angani kuthiwa ngokuhwayibheji komuntu la uthiwenga kumbe nguyo parents shiri ngabe ukuthi befuna ukulwisana la umoyo ngeqinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukhona laye umoya abe uthembile ngoba angikhole ukuthi ukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezanu kuphele nje kungela sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavame ukubulalana asazi okwamanje ukuthi kozala nkomone kodwa sithemba ukuthi uzophepha umfokabulevu
ukhona yinto elungileyo na babu magonya ukuthi abantu abakubutho babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF lo
eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yikuganga lokho kwenziwa ngabe zombutho ukuthi sebengenela ku-issues ze-politics ku-civilian life
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebilithani.
Umongameli Robert Mugabe usedlulisele phambili umkhankaso kaDemele awenze eLupane ngempelasonto ngemva kokuya kwele Singapore ngesiphangiphangi lapho ayekwelatshwa khona. Umphathintambo wezembiko umnumzana Chris Mushowe utshele intatheli zindaba ukuthi umongameli Mugabe uyohlolwa nje kuphela hathi ukuthi uyagula. Lokhu sekuthiye abanye abafana lomqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu besithi lokhu kutshengisa sobala ukuthi sekumele aphumule.
Lokho kuyamangalisa kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe zedikeni akula sizathu sokuthi khona yena yeke lilizwe lakhe lisifa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe lokho kuyisizathu sokuthi sibili ubone ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabwe okwase kuphela yikuthi impilo yakhe ibe angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badike kanjani and lama-sixa khona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi usemgwaqweni kokuphila okuyikuthi abantu bezimbabwe ngabani bonke babona ngelihlo elibona ngami ngabayindleleka bamvoteli ukuthi abuyele esikhundleni
kodwa nxa sikhangele ukubana lesi isikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa eLupane kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khonoku
kanti vele akhankase khankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela yikuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile siyadinga impilo kwamanye amazwe ukutshengisa ukuthi vele yena sesikhulile mina nginethemba lokuthi izinto khonaphana kunjalo kuthi kunomuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngupresident kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe so vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ungakhangela ama-khampeni zakhe vele uyabe sekhampeni lawo nayongo-2013 imfazi yakhe ngiyowayebhize ekhampeni labanye lakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nehlala esitela ukuthi uzamfuqa ngebhara ayekhampela isebhareni so kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe baze bayekufa belokhu beluthe thina abantwana bezimbabwe sidukeka yenesezikiseleyo labantu abakhe
Hello ke ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yezakhamizi zewange isicele idale lephalamende ukuthi lisuse inhlelo zamanzi ezandleni zogatsha lezinwa lizise ezandleni zikamunicipala walelo dolobho. Kusicelo sayo esifikise dale leparlamente ngolwesihlanu, inhlanganiso yeWange Residents Association ithe iWange Local Board iyo emele iqhube inhlelo zamanzi ngoba izino isehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Idolobho leGwanda lalo lithethe inyathelo elifanayo kumaviki ambalwa edluleyo. Sixhume umqoqi wenhlelo zeWange Residents Association umnumzana Fidelis Chima wachasisa okunengi.
Izinywa ile tendensi yokudisconnecta amanzi engela court order. Then isizathu sesibili izathi iZimbabwe Power Company yiyo epampa amanzi from iZambezi ihambisa kuwater treatment plant. And kulamanye ama-organizations that are donating ama-chemicals ezinye. So izinywa eyenzayo ukucollecta i-revenue kuphela. And then S3 ngokuthi izinywa yona icollecta annually approximately 800,000 imali leyo ikhamba ugovernment sinama residents we can't let izinywa to account for imali yona le. So under normal circumstances we want it to at least be Yange Local Board to take over the running of water because we are simple ukuthi thina ama residents siyenze iYange Local Board ukuthi i-account and then it is that also thing and it's ukuthi yona izinywa i-system yabo it's so questionable. So ama residents bathona be complainer bathona be bonela bebuya kithi bethi i-billing system yakhona ayikho credible uyithatha ukuba ingeza kasile ukukhala ngani kuyehlula yikho sahamba eParliament and Friday to petition ukuthi iYange Local Board should take over the running of water like any other local authorities in Zimbabwe.
EParliament kona basamukela njani isicelo senu?
Akungela any problem bathatha i-petition and the promise to come back to us and hopefully akubone ukuthi kuyakalele any challenge to that effect.
Umnumzana Fidelis Chima ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeWange Residents Association.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu lama-Warriors athole inkezo yeCoast Safa Castle Cup ngokunqoba iqembu leZambia elethi Polopolo ngesonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa akwele Egypt abika ukuba avulele abantu abayisithupha abanakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu labalwa becatsha abe-Islamic State kusehlakalo sokulwisana kudutshulwana phakathi kwamacele omabili lamhlanje emadabukakusa lapho abe-ISIS endlini abakade becatshe khona.
Udubo lokusilela kokudla lukhanya lukhula emhlubulweni waseHorn of Africa ikakhulu emazweni afana laseKenya leSomalia ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Abenhlanganiso yeFamine Early Warning Systems Network bathi kulabantu posi abayizigidi ezintathu kwele Kenya labe edlula izigidi ezintathu kwele Somalia abahlaselwe yindlala.
Abakhubazekileyo eZimbabwe bathi lokho luselela usizo lwempahla yokusebenzisa kwezemidlalo etshiyeneyo eyokuqinisa umzimba ukuze benqabele ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane engathelelwanayo ebalisa othukela leya hypertension iBP esibhahile kuZulu ngoba engelanhlelo zokuqinisa umzimba. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi lesi simo siyingozi enkulu kumpila kahle yabo njengoba ukukhubazeka kungajoki ukuba abahlaselwa yimikhuhlane njengabanye bedinga labo impahla ukuze baqinise imizimba yabo. Unkosikazi Chipo Chikwature ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Association for Sport of the Blind.
Ngoba njengakathi yesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala noma igobho leyana edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi ihole yangkhona yabe ingayenzi. Ufike lapho kokuthi umuntu akwanisa ukungena kwezinye iindawo le wheelchair ngoba befuna ukudlala layo. So kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu. Nxa ukuthi uhulumende uyazama ukuthi kube le mali yokuthi balungise konoko kuphela ingoku ngasincedi ngoba endaweni eziningi kunzima.
Umnumzana Elford Moyo ufundisa ezemidlalo eDaniko Project ngokhubazekileyo ohamba ngamadondolo. Umoya uthi siyadanisa isimo sokubana ilizwe liqhubeka lisehluleka ukubanceda.
Lapha eZimbabwe asikafiki kuklasi yokuthi sithi khona khona indawo zethu ezidlala khona ama-sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhubazekile badlale kho. Inkinga esilayo kathesi and ungakhangela i-sport equipment yangkhona. Ngibona ngazathi asenze sibambe khonapho i-sporting equipment yangkhona asilayo, senze ukuyathatha kwamanye amazwe lapho atholakala khona. So even in terms of ama-ground malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubazekileyo banjani bedlale khona.
Umeli wabakhubazekileyo edwaleni ephalamende usenator Anashiri okhubazekileyo laye utshengise ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo.
Siyakhangela namhla okuningi ukuthi siyabona ukuthi into lezi esifana lama-wheelchair ekudlalisa imidlalo iyadula kakhulu, kodwa sikhangela ukuthi uhulumende angaba laye azuze asizuzele ama-wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma-Paralympic Games, kuma-games, kuma-province onke, kumbe sizuze eyokuthi akwani team.
Ethi udingeka ukuba batholiswe labo impahla yokusebenzisa ekuqhubeni imidlalo ehlukeneyo njengabanye benqabele ukubanjwa imikhuhlane engathelelanwayo.
Siyathaba kodwa isicelo kuhulumende yiso sokuthi siyachela njengabantu abakhubazekileyo ukuthi lathi ama-facilities, environment, lapho lathi siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo lakho kube disabled friendly, lathi sidlale imidlalo leyi lathi sithabile.
Inhlolisiso esezithe zenziwa zikhomba ukuba isilinganiso sokulithumi ekhulwini senani labantu elizweni kungabakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo, lanxa kumele banakekelwe njengabanye bahlezi bekhala ngokungananzwa. Uhulumende sithi akalayo imali yokubatholisa indingeko zabo njengokumele akwenze. Lakusekelo sombuso laloba ikhona imithetho leziqondiso zokunakekelwa kwabo kuba nzima ukuthi ulandelwe ngoba uhulumende ethi lokhu kungafezeka kuphela nxa imali ithe yaba khona. Abakhubazekileyo laba bathi lesi yiso isikhexe uhulumende alokhu esebenzisa ecatsha ngomunwe lalapho esanelisa ethi akala mali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuthi likhankase kakhulu emaphandleni ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Inkuthazo le iphume kuhlelo esilethulela lona enkundleni yeFacebook, uhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7. Abaphatheke kulolu hlelo bathi ingamanga imbiko yethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer ethi ibandla leli likhanya selibalekelwa ngabalandeli. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Tabitha Khumalo, lonobhala obona ngenhlelo zaleli bandla uMnumzana Bednico Bebe, bathe baqhuba kuhle imikhankaso yokhetho njalo ibandla labo lokhe liqinile. Asizweni uMakhumalo uBhebhe lo Bhebhe bekhuluma ngodaba lolu kanye lomnumzana Sikhumbuzo Moyo yena ohlala kwele South Africa.
Siphakathi komuzi waseZimbabwe sixoxisana lezizalwana zezimbabwe sizikhuthaza ukuqakatheka ukuthi bambe bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba ukuthi bakhethe inkokheli abazifunayo.
Kulo phenyo olusanda ukwenziwa olutshengisa ukuthi MDC kungani iyatshelela kancane kube sokusithi iZANU PF kungani abantu bayayisekela so akungene khonapho ma
sisanika iy'nithi zethu ukuthi zicubungule ukuthi i-agrobarometer ichoni njengoba ikhona thina njengebandla sithi khona inkokheli zonke zisuka kuphansi ebantwini zisuya phezulu kazingene kuzulu ikakhulu emakhaya ngikhuluma kunjenje basabalele bangena ngezindlu ngezindlu sikhuthaza likhankasa ukuthi abantu bambe uyerejista ukuqina zizaqina kodwa anti uyayazi ukuthi vele uma usuba lo muntu othola induku wena uva izandla kuba nzima kodwa kakutho ukuthi kuzasinisa khonokho.
Baba Bhebhe kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi mphila kakhulu. Nanko-ke phela sesokulokhu khankasa kathezi kuyaphumelela kumbe khona ngani kuyimigoqo?
Vele imigoqo lapho kuhlutshekwe khona ikhona ngoba abantu bayakhala bakhala izinyembezi. Nxa abantu bekhala izinyembezi banjengomuntu osegalula. Umuntu nxa esegalula uyabambana ngoba yini akubonayo. So okuyenzakalayo kweZimbabwe ukuthi umumo kawusamanga kuhle akusadingi ukuthi omunye atshele omunye ngokuyazikhuthela. Akusadingi njalo umuntu ukuthi omunye atshele omunye ukuthi lokhu kwadalwa kwini wonke umuntu uyakwazi okwakudlalayo. Njalo kakusadingi futhi ukuthi umuntu atshele omunye ngoba bayakwazi bonke abantu ukuthi kufanele bezenzeni. Xa befuna ukuzikhipha-ke ehlutsheni lolu okuqakathekileyo ukuthi bazikhangele njengabantu ukuthi bayafuna na ukuhlala ngendlela abahlezi ngayo.
Okwamanje-ke yisengilo baba-ke uSikhumbuzo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Yebo, kunjani Mthosa?
Mphilile kakhulu kunjani eJozi kurangapha?
Hayi Jozi, ngathi kuyathisa nje namhlanje.
Nathi udaba lamhlanje sikhuluma nge-MTCT.
Mina ngiboni la abantu bengasebezasenzela okunye okungcono because khanye ngathi sokwehlule isikhathi sesisimengi njalo bake baphiwa i-chance yokuthi bake baphiwa ngabantu umbuso but ngendaba yokugwala bachedele emuva bona bewawinile ama-election so akuleki indlela abangayenza ngoba vele bayaziwa sebabamunyumula la abantu bezayo.
Lapho lizwe umnumzana Sikhumbuzo Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today. Lizwe njalo kumnumzana Beniko Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT kanye lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Kwezemidlalo uZulu weZimbabwe lokhu ebobotheka lapho icabanga ngokunqoba ukwenza iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elenelise ukuthatha inkezo yeCOSAFA Castle Cup izolo. Ama-Warriors anqobe abafana beChipolopolo abakweleZambia nge-3-1 ukuze banelise ukuthatha inkezo okwesithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Chiyangwa ukhuthaze abasekeli beqembu ukuthi baze ngobunengi egcekeni lendizamtshina ukuthi bazemukela amajaha ama-Warriors. UChiyangwa uthi yena iZifa izaphathisa ama-Warriors ngokubabonga kodwa cacanga ukuthi bazabongwa ngani njalo wathi abantu beze ngobunengi. Intatheli indaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya okade senkundleni yeRoyal Bafokeng Sports Palace usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqobe eleZambia nge-3-1 ngemva kokuba umgadli uNox Muthizwa odlala ephikweni uTalent Sharp wakanye lovimba esandleni sonxele uOcean Mushure betshayele emambuleni. Ukunqoba okwenziwe ngama-Warriors ephakamisa inkezo yesihlanu yeKwasafa ujabulise kakhulu umsekeli kamqeqeshi uBongani Mafu.
Winning the trophy means a lot kimi like ITC team ngoba into esisebenzele kakhulu ukuthi sithole i-team kuse la 5 days ukuthi kube le le tournament sibahlanganise sibenze babe team esebenza ndawonye is something that is wonderful and abafana laba I like to thank them for being a team. They were on time every time.
Umafu uthi njalo ujabuliswe indlela umthizwa wadlala ngaphansi kwakhe kuqembu le Highlanders adlale ngayo kulenkezo.
A very good player. I'm very proud of him. And I think from the first time that I saw him, Medlala Wing, I changed him to the middle. And he's flourished there. It's a natural position for him. So it's a lucky break for both of us, which is ended up man of the tournament here.
Umthizwa, okay, to enjoy umdlali, odlale ukudlula bonke kuinkezo yokhosafa, kukanti uCaptain Ovid Karuru, nguye oqedile amagoli amaningi echayele emambuleni kahlanu. Umqeqeshi uSande Chizamba, nguye oselinkezo eziningi zekhosafa enezimbili njalo engakazela ahlekelwe ngumdlalo kulenkezo. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe zibukele umdlalo lo eRoyal Bafokeng Sports Palace edolobheni leRustenburg kusifundazwe seNorthwest kwele South Africa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eRoyal Bafokeng Sports Palace eRustenburg kwele South Africa.
La silisa lo muntu yagula ingoma ka Obadiah Matulane ichaheli dalali gqiba uhlelo lwethu ke lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yebutho iqhubeke ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lwesikhundla sikamongameli Mgabe.
Umongameli Mgabe na udlulisele phambili umkhankaso wakhe welupane ngoba esekwelatshwa kwele Singapore.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lilayo.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.